waku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuMabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during and after elections. No violence.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula eZimbabwe ngesikhathi sokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Independence Day icho okuningi kakhulu empilweni yami ngoba nginoku ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu elizwe leZimbabwe ngikhululekile.
Abakubandla leZanu PF bathakazelela uzivuse besithi kuningi okwenziwe ngohulumende webandla leZanu PF kusukela ngo-1918.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba okukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizinisi.
Ukulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokho eleZimbabwe lathola uzivuse. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula ngesikhathi sokhetho lonyaka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umnangagwa wethule amazwi lanamuhla eMount Darwin esabelweni seMashonaland Central lapho obekulomcimbi omkhulu welizwe okunanza iminyaka engamachumi amane lantathu 43 kazibuse. Utshele umbuthano lo obekulomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga inkokheli yebutho lebandla elibusayo abantwana besikolo abadlala umdlalo wenguqu labantu abahlala kulinda ukuba akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo ziphehle udlakela.
My government has put measures in place to ensure free, fair and credible elections. We must all say no, no, no to violence before, during and after elections. No violence.
Umnangagwa owangena esikhundleni ngomnyaka ka-2017 kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe libutho libambisana laye labanye uthe kunengi asebekwenzele abantu bakweleZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Kusenjalo bekulomcimbi ezabelweni zonke lapho obekubalwa umbiko oqakathekileyo kaMnangagwa H1 Mnangagwa 10. Unkosikazi Judith Ncube umphathi ntambo obona ngokwenzakala kobulawayo obesenkundleni yezemidlalo eWhite City Stadium nguye obale umbiko kaMnangagwa.
Babuyile ngobuningi babo abantu bezothakazelela leli langa njalo sifisa ukuthi alubana siqhubekela phambili ngezimiso lokudefenda kumbe ukuvikela umbuso wethu ukuze ungachitheki. Okuqakathekileyo yikubambana, ukuhloniphana lentuthuko.
Umgcini sihlalo abasakhulayo kobulawayo kubandla leZanu PF umnumzana Freedom Mureche ubonye abakhulula ilizwe esithi benza umsebenzi omkhulu.
Sina njengomntana ukuthi nje whatever siwe nje now sisibonyela ukuhamba esikolo kwenza ama-courses esiwafunayo, imisebenzi esiwafunayo, amabhizinisi.
Ukhansila uDonaldson Mabutho owebandla le-Citizens Coalition for Change ongene umcimbi namuhla kobulawayo emele umeya uSolomon Mguni uthe bayaluqhakathekisa kakhulu usuku lokunanza uzibuse.
Thina njengeCitizens Coalition for Change njengabameli bedorobho siyaqhakathekisa kakhulu imbuthano enjengayo naleyo yokuthola uzibuse, ngoba imbuthano esithi ngama-state functions ikhona esibona sikhonapha sixhasana la wonke umuntu.
Usenetha wakobulawayo unkosikazi Molly Ndlovu okudalele Politburo kubandla elibusayo ukhale ngokwenziwa umsakazo we-ZBC.
Amazandla forces and Zipra forces balwe okulingenayo. Nxa kukhulunywa ngabo kuma-TV kumele kukhulunywa ukuthi izandla le-Zipra yibo abakhulula leli lizwe.
Bebesidla ezifela emlonyeni njalo abanye begida kuze kuthunqe uthuli eZimbabwe, loba kulabanye abathi uzibuse ngowabantu ababusayo kuphela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, uhulumende weMelika uthi utshayela ihlombe eleZimbabwe ngelanga lalamuhla elikazibuse lanxa kusobala ukuthi amalungelo oluntu alokhu esephulwa elizweni. Embikweni owethulwe ngumabhalane kahulumende uMnumzana Anthony Blinken lamuhla, eleMelika lithi lizaqhubeka lisekela eleZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho, inhlelo zokudla lobungane, njalo lithemba uhulumende uzaguqula umbuso wakhe. Ngakwelinye icele, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Amnesty International Zimbabwe layo igcizelela ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lethule umbiko lisola elithi ngumbuso ongakhululekanga, kwathi elezapho lona lagxela kakhulu kunkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mnumzana Kutakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, njalo obesemkhosini wokunanza leli langa eNyamandlovu.
Salibonani emahlabezulu, ngizwa ukudana okuthize ngama congratulatory message avela phesheya le kubo America la le inhlanganiso ethi yona yi-Amnesty International. Ngiyamangala sibili ngoba laba bantu bona bafuna ukuzichaya ingqungquthela bezichaye isifuba bethi bona yibo abakwaziyo ngamalungelo abantu. Kodwa isikhathi lesikhathi sizwa kuthiwa e-America abantu bayachaywa, sizwa kuthiwa abantu abamnyama bayahlukuluzwa, sibona kuma-TV abo khona ngapho bechayana bedubulana. Kodwa bona sebezagijima bethi kuthiwa i-human rights le-democracy ngapha eZimbabwe. Badane nje ngeZimbabwe ngenxa yokuthi iZimbabwe iseyivuli iminyango yabo ukuthi bona befake i-regime change eZimbabwe. Babona ukuthi amaZimbabweans bona bakhangela ukuthi ngisilungu i-regime continuity, bona bafuna ukufaka i-regime change. Babonile ukuthi iZimbabwe ayifanani lamanye amazwe laba abayenza santando. IZimbabwe ivalile konke, iyalile ukusetshenziswa iZimbabwe, iyalile ukuthi bona beyenza abakufunayo. Badanile ngomthetho lo omutsha owama-NGO owafakwa iZimbabwe, yiwo umthetho obadanisileyo. Umthetho ovala ubugebenga babo, ubugelekeqe kade bebuyenza lapha elizweni, yiwo umthetho abenza ukuthi bekhulume konke lokho. Ngakho ke angivumelani lakho kancane ukubana kulama abuses ama human rights eZimbabwe. EZimbabwe kukhululekile. EZimbabwe sithi hayi asifuni ukubuswa, bafaka imali eningi sobayadana nxa amanye ama-organization abo sokuthi hatshi akamelanga esebenze ngoba akalandeli umthetho.
Lo umnumzana Kutakwashe Musaka, ilunga lebandla leZANU-PF eMathebeleleni North, obekhuluma ecingweni le-Studio 7. Silokhe sikudaba lukazibuse kulabanye abakhala ngokwenzakala elizweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi ngemva kokuthola uzibuse kumele ukuhlupheka kwabantu kwehle elizweni.
kumele sikhangele njalo emuva ukuthi indlela sesihambise sithole uzibuse sihambe kuyini sokwenziwe okuyikho umqoka okuyikho esakulwelayo ukuthi lizwe leZimbabwe likhululeke kunelo nalodwa lomhlabathi wonke sawulwelayo umhlabathi ukuhlala kahle yesayilwelayo sizikhangelayo zonke izinhliziyo nezo sikhangela lapha eZimbabwe kunenge ukudinga kwenziwe kakhulu uhulumende umele ananzelele kakhulu ukuthi inkalakatha yento ayiqhakathekile ukuthi abantu ba ukuhlupheka kwabantu kuphungulwe
umgcini sihlalo wabomama kubandla lemthwakazi Republic Party unkosikazi Sithembe kuye nyoni futhi abantu eZimbabwe lokhe belwisa ukuba bethole uzibuse
lusuku lapho esathatha khona ilizwe salinika abantu besempumalanga ngoba yibo abakhanya beyikholisa independent hayi thina komthwakazi siyizwa ngokuthi kule nkululeko kodwa thina asiyazi vele siyichinzeleyo nkululeko ngoba ungeke uthi ukhululekile usebenze umntana akho engasoze esebenze umntana akho engasoze esebenze kulelo lizwe uthi ukhululekile yebo bengabe bekhona abanye kumthwakazi abangathi ukuthi thina sayithola labo beyizikhothamathe besidla imvuthuluka
umnumzana Felix Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi abantu abakholisa uzibuse ayisibo abalwa impi yenkululeko
sichayela ihlombe amaqhawe aletha ukukhululeka eZimbabwe iphole ye singake sathi konke kubi sibililize labuya indi political ibandla elibusayo for 43 years ali salandaba selandaba lozulu sibebusa bona sibekhohliwe ukuthi umbuso uvele ebantwini isayo inotho ifesi family labangani bayo abalutshwane amasela
omunye wabasakhulayo ofundela ezokulima umnumzana Pride Ndlovu uthi inkululeko ibakhuthaza ukuthi basebenzise izandla zabo kwezokulima
Independence Day icho okunenga kakhulu empilweni yami ngoba nginoku ilungelo lenkululeko yokuthi ngisebenzise umhlabathi wethu welizwe leZimbabwe ngikhululekile njalo futhi Independence Day isikhumbuzo segazi elachithekayo labo khokho bethu kwenzela ukuthi thina esiphilayo manje sithole ukukhululeka njalo sikwanise ukuthi sizincedise lathi njengabantu abamnyama sikwanise ukuthi sithuthukise ilizwe lethu ngama-business atshiyeneyo njengokulima
eleZimbabwe selabuswa ngabantu ababili selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngimele istudio 7 yokobulawayo ngingubathabile masuku
silokhe sikudaba lunye abahlala kwele Botswana bathi kuningi okubahluphayo umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi kuzaba le dili kuyona le viki kuyindlela yokunanza usuku lukazibuse kodwa iningi elisithola likwele Botswana libalekela ubunzima besimo somnotho ekhaya lithi aliboni isizathu sokuthazelela lolu suku omunye wabo unkosazana Sindiso Spanda ohlala esigodlweni eHaboroni
siyizizalwane zeZimbabwe sisezweni leBotswana sikhangelele independence 43rd Independence Day celebrations esizabe sibuthene khona sizizalwane zeZimbabwe sisidla inyama sigida kodwa ngokwami kuyabe kungayisiko ukuthi sijabulela independence ngoba uzibuse wabuya sibili kodwa kasiboni ukuthi wasinceda ngani uzibuse yikho nje sigcwele amazwe onke omhlaba
umnumzana Sifa Sithuma wenhlanganiso yeZimbabwe community in Botswana uthi kubuhlungu ukuthi kulalabo abafela ukukhulula ilizwe kodwa impilo yabanzima kusukela sokulozibuse
ma sikhangela sikhuluma ngendaba zeindependence kule ngoma lethi emoyeni kwakubuhlungu ungayilalela soyezwa kufika okunye okuyifeeling ubona ukuthi abantu abasizalayo ngamaqhawe babezimisele ufa befela ukubana ikusasa yethu ibe ngcono nxa usukhangela njalo uqathanisa ke indlela ababe committed ngayo langendlela izinto mebezingiyo uyaphosa ukuthi ngabona along the way kulalapho endwangu eyakhutha khona ugatsha
Inengi le Zimbabwe laphuma elizweni langena amazweni afana leBotswana saba lemuli abanye abantwana sebesizwa ngendumela ukuphela ukuthi ekhaya kwaye kwakhonjwa ngophakathi. Esinye isizalwane seZimbabwe seminyaka yamachumi lasikhombisa uthi kuyadanisa ukuzwa ngembali yeZimbabwe ukuthi kwawulilizwe lolujulobisi.
Independence Day lusuku esikhangela lokho okwenziwa ngokhulu labo khokho bethu, appreciating ubulelwa kwabo inkululeko yelizwe. Uhlupho nje ngithi abatsha yikuthi indaba esizizwa zikhulunywa ngokuthi iZimbabwe was the breadbasket of Africa. Bese sikhangela manje, there is nothing esikubonayo enhle. Bese sizibuza ukuthi mhlawumbe bekuphilwa ngcono kudala kulanamuhla.
Abanye abafana lomnzana Ntokozo Thebe bathi kade sebeze bakhohlwa ukuthi kulelanga likazibuseni.
Uthi kumhla ka 18 abengasakwazi ngoba kahle kahle vele kimi la 18 wangikhona ka ingani mina ngiyedwa ngaphandle kwelizwe leZimbabwe. U-18 lowo angikwazi ukuthi uphawula. Engxenye kwabaseZimbabwe, they've got something to celebrate. Hayi mina kakula.
Kodwa ukubandla lezana uPF Mnumzana Peter Mathangi uthi kuningi ongathakazelelwa nguZulu ngemva kweminyaka engamachumi amane lantathu leZimbabwe lizibusa.
With every reason to be celebrating independence, one of the key and major issues that we celebrate is the founding democracy that was born out of.
Ukulezi zathu zonke ukuthi sithakazelele uzibuse, abantu kade sibayenelisa ukuvota, bayenelisa ukukholisa umnotho ongelabandlululo, njalo umnotho uyajengisa ukuthi usuqala ukwenza kuhle.
Noma nje abanye abakhulumele Studio 7 batshengise ukungathakazeleli usuku lukazibuse, iofisi yomeli weZimbabwe ithi kuzagidwa kujatshulwe ngomgqibelo kunanzwa lolu suku. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngiSabron Kwele Botswana.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli wakwele Ukraine, umongameli Volodymyr Zelensky, lamuhla wethekelele ibutho lakhe edolobheni le Afrika. Umnumzana Putin wakwele Russia ubesendaweni ezahluthunwa lilizwe lakhe kwele Ukraine. Inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele United Nations ithi kunzima ukuba benike abantu ukudla lokunye kwele Sudan okulempi yomvukela. Kulabatsha abathi akulalutho olwenziwe ngohulumende olubambekayo selokhe leZimbabwe lathola uzibuse. Kodwa kulabanye njalo abathi kunenge okwenziwe ngohulumende webandla lezanu PF kusukela ngomnyaka ka-1980. UTopias Mudzingwa usipha loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Omunye wabakhathazekileyo ngunkosikazi Senzeni Maphosa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Abantu abatsha babhekane lobukhulu usizi, babhekane lokuswelakala kwemisebenzi ukuya ngabubhahile. Singakhangela isilinganiso esingidlula ingxenye ekhulwini sebephila ngokuba ngomatshonisa, kuthengiswa lokhu lalokhu kungakhathalekile ukuthi ufundile yini. Into engiyibonayo engasiza lapha yikuthi abantu abatsha babambe ndawonye, batshintshe uhulumeni, bafake ubukhokheli obulenkangelelo lokuzwisisa isimo lezindingeko zabantu abatsha.
Umnumzana Addington Mpofu unobhala obona ngezokukhitshwa kwemibiko kuhlangothi lwabasakhulayo kubandla lezanu PF kobulawayo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza inhlelo eziningi zabatsha.
Ama youth have been able to be integrated into e-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Uhulumende njengakhathi esibona i-election yakuqala siba lento okuthiwa youth court. So there have been a lot of strides that have been made to make sure ukuthi ama youth ethu aphakamiswa.
Olwela amalungelo abasakhulayo uMakhlio Maphumo uthi uhulumende ulamandla okulungisa umnotho obhidlikayo. Obona ngokuthuthukiswa kwabasakhulayo kugatsha lwendaba zabatsha, uMnumzana Elias Murinda uthi uhulumende uncedisa kakhulu abatsha ngokwenza inhlelo ezichiyeneyo.
Young people have benefited tremendously since 1980.
Kusukisela ngo-1980 uhulumende usebeke imithetho eminingi lokwenza ngabasakhulayo ukubeka sobala ukuthi lesi siqinisi sesizalwane siyaqakathekiswa. Sikhuluma ngezokufunda, izabelo zonke zelizwe zilesikolo semfundo yaphezulu iyunivesithi, njalo izikolo zokufundela imisebenzi yezandla zigcwele elizweni.
UMnumzana Rejoice Ngwenya ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uthi elakusasa labatsha lisezandleni zabo.
Nokokuqala, ngaye kwenzakala ukuthi babe labo bangabantu abangena embusweni baguqula imithetho yakhona ihambelane lezifiso zabo. Okwesibili, nxa kukhanya sobala ukuthi uhulumende okhona wasembusweni akakwazi ukulungisisa umnotho ontanga baningi ngabamvotele bamphumisele, basake uhulumende uhambelana lezifiso zabo.
UMnumzana Methuseli Moyo, ingcweti ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa e-National University of Science and Technology, uthi kuningi okungenziwa ukuze kuguqulwe ukusasa yabatsha.
Akulungiswe indaba zomnotho, baphiwe laba mathuba ukukhokhela, baphiwe amathuba kwezebhizinisi, baphiwe amathuba ukuthi bafunde, baphiwe amathuba okuthola imisebenzi. Konke lokhu kutholakala nxa ilizwe lihlalisekile, lisiya phambili, libuswa kahle.
Baningi abatsha eZimbabwe abathi bathwele nzima ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Selokhe sikudaba lukaZibuse olwe-Independence Day, abalwa impi yenkululeko bekubandla lezapho ngaphansi kweviyo leZipra bathi baphatheka empini yokulwisana lombuso wabamhlophe ngenhloso yokuqeda ungcindezelo lokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama ukuze bakhululeke njalo bazibuse, kanti babengabuzanga elangeni. Kubika uEzra Chisasanda weStudio 7.
Bathi usuku lwanamuhla bazwisa ubuhlungu ngoba kulankululeko abayibonayo. UMnumzana Douglas Malikwa owayengumlweli wenkululeko usebuhlungwini obukhulu ngokwenzakalayo.
Alwela uzibuse lokukhululeka kwethu. Immediately isithola independence yethu sabotshwa sangena amajele, abanye bafa. Up to khathesi abanye bethu ababuya lapha ekhaya sikwazi ukuthi bafa. Kuningi esiwukhangele kuleli lizwe okungasuthiseki abalweli benkululeko labonabo abantu ababesisapota emakhaya leli lizwe. Sathembisa abantu okuningi sibe wadabuzeka ngokuphumelela.
UMnumzana Isaac Mabuka laye uthi okwenzakala eZimbabwe ayisikho bakulelayo.
Kukayani asiboni into esiyilela sibe. Our expectations zazingasizobeki. Besicabanga ukuthi wona singathathi ilizwe liyaba loluthi, ilizwe liyaba lithi ukwedlula laphana esasisilwa ngapho. But kukanya into zinhle. Njengoba ngikhuluma nje lami njengewodwa ukuthi ngiyathubeka. Kho abantu nje mahlaza bawesi.
Abanye abeviyo leZipra abangeniswa kubutho lelizwe leZimbabwe National Army ngemva kokuthola uzibuse ngo-1980. UMnumzana Martin Dlovu owangeniswa kubutho lombhuqazi weGugurahundi laye usolambuso weZANU-PF.
Kubuhlungu khonoko ukuthi ngoba ama-expectations awonke umuntu wayephandle kwelizwe wayesilwa wayecabanga ukuthi nxa kufika ekhaya kuza kuba ngcono kunalokho esiyikho khona. Kodwa kathe sizibona sesingemuva, sibona siyithi esingathi hlupheka kakhulu, esingalalutho vele, esingalapho esingathi siyabuya bambeka, esingakutshengisa labantu labantwana bethu balutshana abathembayo nxa ubatshela. Njengoba la kade ubuze usithi la wahamba empini uthi la ubonile vele ukuthi akulalutho lapho lukhona iso swami akukhanyi.
UMnumzana Mika Mpofu wayekuZimbabwe National Liberation Army kumbe iZANLA elalingaphansi kwebandla leZANU uthi konke kuhamba kuhle eZimbabwe.
Yikho sibe sakulwelayo, kodwa lezi suku sine-second dispensation. Hayi, ukhaya sisakulwelayo kubuya sibili kungena sibe endlini esasiyifuna. Sokutshintshile kathesi. Kathesi ngothi akhangela vine kuphalamende lokumaminista ngale abantu besiNdebele nzibe khona kusafana lokwakuqala. Ubandlululo lokusibandlulana ukuthi lo ngumhlobo lokumhlobana, hayi upresident ukhona ukhanya akakufuni.
Ukoko uritamalanga ngumfelokazi uthi langa likazibuse kala ndaba lalo ngoba uyahlupheka.
Mina le kuthi kade kule independence bengakazi ngizwe kathi singigada ngisedrobheni. So nxa kuthi ayi independence mina kimi kabula independence futhi kakula ngoba nakathi singinjenje ngaba ngumfelokazi ngo-86 bona laba abakuselizweni ababusayo ngathi ngisiyabhalisa ukuthi khona singumfelokazi baseka bathi ngincane ngizakhomba. Ekukhombeni kwakhona ngakhomba indoda yahle yamithisa nga-edudubo phezu kolunye udubo. Manje ilizwe lakhona likhululeke ngaphi ningakhangeli lentandane. Ngiyintandane esiziphinde kabi sengiyintandalele abantwaneni ngangizela abantwana abayi-6 sokufe 4 bathiya abantwana abalokhu enginga labo mina abakazi baholeyona into eyi-1.
Ugogo onokuthula Ncube yena uthi wanceda kakhulu abalweli benkululeko ngesikhathi sempi kodwa usuku lolu kalandaba lalo.
Angazi abanye abathi bakhululekile, mina vele azange ngikhululeke. Even lakhathesi mina ngiyagula, ngiyi-patient ye-cancer, I'm a survivor. Bengiselatshwa i-cancer i-stage 4 okwangiphilisayo ukuthi ngagcina ngisiyegoli kungasogoli and ngazisola futhi sengisegoli ngakhangela amakhiwo esayagxotshayo sebeyibo abangigombolozeleyo futhi emthineni azayikhrayidi ilanga lakhona ukuthi we-40 sathi sikhululekile saxotsha amakhiwo sembalandele futhi egoli besiyanditreat-a.
Abanye abalwa impenkululeko babulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi. Ngiyimalesudo 7 igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Ukuhlaziya ezomnotho elizweni ngesikhathi kulanzwa uzibuse uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxelelwa nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni.
Ngithila ngokuwodwa ngithengisa engingathi khona ngiziyenza ngiphinde ngibe yi-cross-border trader ngoba ngizenze ngodwa ngaphandle kwelizwe ngithengisa futhi.
Singathi kunjani ukwenza umsebenzi lo?
Kunzima kakhulu baba Dube, sesikhangela ukuthi elizweni lethu sisebenzisa ama-currencies elingathi ngama-currencies athiyeneyo. Sine-currency abayithi RTGS eyiyo ekholwa ngabaningi esiyibo sibathengiselayo. Sibe le-currency abathi yi-foreign currency okunzima ukuthi siyithole kodwa kuyabe kuyiyo okumele ukuthi sibe nayo ukuthi siwode.
Manje kusetshenzwa njani? Sibe lakho usitshele usicwathele sibe ukuthi nxa umuntu ethengisa uthenga ngemali yiphi njalo uyitshintsha njani abe sesenzayo ngamafitshane khonapo.
Nxa sithengisa thina njengamavenda lama-cross-border traders sithengisa ngemali abayithi yibhondi kumbe i-RTGS imali eyiyo eholwa ngabaningi abahlala khona lapho elizweni laseZimbabwe. Kodwa kusuke kube nzinyane ngaleyo mali ngoba nxa sokumele ukuthi uye woda ngaphandle kwelizwe kumele ukuthi ube le-foreign currency. I-foreign currency leyo esisuka siyayithenga emkwambo omnyama ebantu besibathi ngosikhathi yengu-black market. Okungangokuthi uyathola ukuthi ama-rate angikhona akhwela njalo nje ngokusa kwamalanga. Uthengisa into namhla sasa nxa usivuka usiya ku-black market sithi siyadinga leyo foreign currency izinto ithole ukuthi imali sikhwelile njalo i-rate. Okunjengokuthi sesihlala nje sikana ama-losses asisatholi inzuzo kumbe i-profit entweni esizithengisayo ngenxa yokuhlela ukuhlala kukhwela kwama-rate e-black market.
Pho-ke manje kuphile kanjani khonapho?
Angazi ngesiphiwa kwakuzuza le-disadvisor le-CPK. Siyathengisa nje ukuthi akulanye into ngomunye umsebenzi esingawenza ngaphandle kokuthengisa. Kodwa inzuzo esiyitholayo ayisafani lenzuzo esiyabe siyikhangelele emthengiseni kwethu. Osokumele ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa uthengisa kumele ukuthi uyale le imali yakithi elizweni ukuze uthole inzuzo uthengise lawo nge-foreign currency. I-foreign currency yakhona uthole ukuthi abaningi labo ngabanayo onayo ngozabe eyithengeyo e-black market. So kwenza njalo le business ihlike kungabi lethi lama-sales amaningi abantu bengathengi okuningi nxa ukuthi abaningi bakhona abayitholi yena le i-foreign currency.
Lo nkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emgwaqweni obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Ku-Live Talk namuhla uhlelo olulandelayo luhlelo lwabatsha olwe-The Connection lapho untu Ngabeli Nkomo uyabexoxa ngosuku lukazibuse olwe-Independence Day labantu abatshiyeneyo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilaso. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Abakubandla le-ZANU-PF bathakazelela uzibuse besithi kuningi okwenziwe ngohulumende webandla leli kusukela ngomnyaka ka-1980. Kulabatsha abathi akukho okwenziwe ngurhulumente okubambekayo solokhe ilizwe lathola uzibuse. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngikhonapha eWashington ngisithi uyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.